Ukusetshenziswa kwemichina yamakhadi amabhanga ama swipe machines ngabaphila ngokuthengisa emgwaqweni kwamukelwa ngabanye kodwa abathengisayo bona bathi balengxaki abadibana lazo ngenxa yokusebenzisa imichina le. Umgcinisihlalo wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyebulawayo Upcoming Traders Association umnumzana Dumisani Ncube uthi sebebaningi abathengisa izitaladeni besebenzisa imichina le.
Singeke ibhenki njengeSwati inikile ama-members ethu ama-swipe machines labanye basebenzisa eco-cash. Kodwa kulobu nzima ngoba thina i-business zethu zifuna i-cash kakhulu. Abalama-swipe machine bathola sibili inzuzo abantu. Kodwa ukuthi uyikhuphe ebhenki kokusuka kube lihlungu. Xa sokumele ukuthi uyewoda ngoba kwezinye indawo uhulumende kazange akuphathe kuhle ngoba kwezinye indawo lapho kodwa khona njengamamakethi abanye abavumi ukuthi konkona kusetshenziswe zala ama-plastic money babefuna i-cash.
Kodwa ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi lanxa uZulu esamukela ukusetshenziswa kwemichina le udubo lokusilela kwemali kumele luphange lulungisiswe.
Ngawuqakathekisa ukuthi kulungisiswe kuhlupho. Izolo bengisemhlanganweni leZimbabwe Dialogue lene CPI le Institute uthi namasa ikuthi thina abantu vele singathi silokuphambaniseka kancane. Ngathi sithi thina akula mali emabhenki abanye bathi khona imali igcwele istrading. So uthi namasa uthi yena nxa lisithi thina akula mali ebhenki kodwa lisestrading imali yakhona yavela ngathi. Kutho ukuthi uhlupho ngolokuthi imali vele iyathathwa ithathwe ebhenki ngabanye inikwe abantu abasestreetini kabadinge indlela yokuthi abantu bajabulele ukuthi imali ihlale ebhenki. Owakhathesi vele luhlupho ngathi ngisiya kobulawayo ngabe busenisene ngama-five abantu babesebegcwele emabhenki bemelele izimali zabo kuma-qs. Ye akube akulungisiswe ukuthi imali kayizakale phela abantu ngabadingi 10,000 ebhenki umuntu abe dingi $200-$500 kodwa shinemasi uthi yena wena ufuna ukuyadingi $50,000 kumbe $300,000 wathenga indlu awusize kwenzakale. Ye kulokho kulo hlupho abafuna izimali ezincane kabakazizuza ebhenki.
Ukansila wedolobho leHarare umnumzana Peter Moyo uthi udubo olutholwa ngabasebenzisa imichina le yikuthi imali abayenzayo icina ingasasebenzi kahle ngoba imali eyabe isekhadini ngama-bond notes angasebenzi phandle kwelizwe.
Yebo, ye kuyanceda ungathi kungcono sibili but udubo osolukhona manje yikuthi khona umuntu wonke oyabe eselawo lawo makhadi kodwa-ke abantu sebekhweza izinto ngoba umuntu uyabe eswayipha. So imali leyi-ke esiyiswayiphayo kayisiyo US but ngapha siyabe sithi US kodwa ingasiyo US ngamabhondi. Ibhondi leli kalisebenzi phandle kweZimbabwe even eZambia kalisebenzi. So kufana nokuthi ya siyaphonga ukuzidlalela nje sikolapho. Yeko kurayithi ekuthini khona abantu bonke bathola ama-swipe ikhadi kurayithi kakhulu but izinto-ke ezikhwelayo.
Ukusetshenziswa kwemichina le kusuka kube nzima emaphandleni ngoba kungela magagasi okuyisebenzisa.